Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 28 kumpandula 2020 ngontungamili nkumo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana bethu lamuhla bavukile izikolo kodwa ke ekuvuleni kuzikolo sinanzelele ukuthi ababalisi abasenelisanga ukubuya singazi ukuthi kuqhubekani.
Izikolo zivuliwe lamuhla kodwa abanye abafundi babonakale besephula iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwecoronavirus yona esihlasele abantu abazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili Zimbabwe.
We are going to take our property back and we are going to take it again. They came, they overpowered the guards yesterday.
Abatsha ababe kubandla leMDCT ngo-2014 lingakadabuki phakathi lamhlanje bamanyane bahluthuna isigodlo salelo bandla esemorgan tsangirai house eHarare ukuvivinywa emphakathini kwalabo abafuna ukuba ngabahluleli benkantolo ethetha indaba eziphathelane lesisekelo sombuso iconstitutional kothi kuqalile lamuhla zonke lezindaba lezinye ziyalandela inani labagulayo ngemva kokutholakala bele COVID-19 eZimbabwe selehlile kancane laya kwabedlula inkulungwane eyodwa 1479 phakathi kwabazinkulungwane pose eziyisishiyangalombili 7852 asebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo elizweni ngombimbi to asebefile balokhu bengamakhulu edlula kancane amabili 227 kuthi asebesindile bona bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6106 ezwekazi leAfrika usuhlasele abedlula isigidi 1,459,714 njalo usubulele kulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,440 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 33,145,948 ababanjwe bele COVID-19 njalo asebefile baphose bafike kusigidi esisodwa 998,489 ngokutsho kweJohns Hopkins University eMelika. Kunjalo nje iningi labafundi beGwanda belisephula iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane leCoronavirus. Esokungasondelani duzane la duzane ekuvulweni kwezikolo namuhla. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kudale ukuthi abafundi bazenzele santando ezikolo okubafaka engozini yokubamba leli gciwane. Walbert Ncube uyalandisa.
Iningi labafundi baseGwanda libonakale lisiya ezikolo lamhlanje kuseni liphethe ama-mask ezandleni. Kuthi lapho befike esikolo bebegijimelana, bedumelana, bejabulelana bengagcize iqhakala ukuvikela ukuthelelwa iCOVID-19. Esikolweni sikahulumende seGwanda Government Secondary, abafundi bebehlolwa ukutshiswa komzimba ngomunye wabo. EGwanda ayikhona bekuphithizela, abafundi begcwele egedini lesikolo kungelo obayamukelayo ngoba ababalisi bekhala lomsebenzi bekhonona ngeholo labo. Abafundi bebebonakala babonakala bebuthene bezixoxela bengagqokanga amamaski okuzivikela. Umzali umnumzana John Magutshwa ukhuthaza uhulumende ukuba ayengeze iholo lababalisi ukuze babuyele emsebenzini.
Masithi siyakhangela ababalisi kabalayo imali. Kubuhlungu kubabalisi, kubuhlungu lakithi ukuthi uhulumende lake bayincedisile abanike khonokho kuyimali labo ukuthi bazuze ukunceda abantwababo, bafundise abantwababo. Okwenzeka ukuthi bafundise abantwabethu labo bekhululekile ngokuthi nxa benganikwanga inzuzo bangazi bahambe esikolo, asoze babafundise abantwabethu bekhululekile.
Kuthe kutshaya ihola lethumi iningi labafundi beselibuyelile emakhaya sebebona ukuthi akula ncedo ukuqhubeka besesikolo. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Tapson Nganono Spanda ukhoyisa abazali ukuthi bengafaki abantu ababo engozini.
Ubunengi bababalisi phose bungafika 80% abazange babe khona esikolo namhlanje. Siyakhuthaza ukuthi abantwana bengaze bahamba bodwa ezikolo ngoba lakho sokungamemethekisa nalomkhuhlane alo bantwana behlangana bebodwa. Yiko siyakhuthaza kakhulu kubazali, bambana abantwana, lizabuya ithuba lokuthi abantwana bahambe ezikolo, kuzalungisiswa, sizavulwa ngaleso sikhathi sokulungile okulungayo.
Obona ngokukhitshwa kwembiko kugatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Dawungana Ndoro kaphendulanga imibuzo ngalolu daba kuthi ucingo lomsekelo ogatsha lwezemfundo umnumzana Edgar Moyo belungangeni. Ababalisi bathi sebephenduke inhlekisa ngenxa yeholo eliphansi abalitholayo, kungakho bafuna likhuphulwe liye kumakhulu amahlanu lamathumi amabili amadola emelika $520 ngenyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Silokhu sikudaba lunye kobulawayo khona uhulumende ulaye izikolo ukuthi zilobe uluhlu lwenani lezisebenzi zakhe kanye labafundi abenelise ukuba khona esikolo lamhlanje olumele luthunyelwe kugatsha lwezemfundo. Ababalisi babikwa bengayanga emsebenzini belandela isinqumo sabo sokukhalala umsebenzi besithi funa ukwengezelelwa iholo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abazali baveze ukukhathazeka okukhulu ngemva kokuba abantwana beye esikolo kodwa ababalisi bengabuyanga emsebenzini, okuchiye abafundi ababhala imihloliso lonyaka bedideke ingqondo bengazi ukuthi benzeni. Omunye wabazali bakobulawayo unkosikazi Ntombi Yosizi Mabhena uthi ababalisi abayanga esikolo.
Abantwa bethu lamuhla bavulile izikolo kodwa ke ekuvuleni kuzikolo sinanzelele ukuthi ababalisi abasenelisanga ukubuya, singazi ukuthi kuqhubekani. Ababuyileyo ngoba bekubikwa phakathi kwamatitsha mhlawumbe emathathu kubuye oyedwa. Loyo oyedwa obuyileyo layo ubevele ehlezi kungena lutho alwenzayo. Sidanile kakhulu singabazali ngoba abantwana besivele kuvulwe groups singawezikolo siqonqusela ukubhadala amafizi, sinjalo sicelwa lokuthi singabazali sibhadale izimali ezingakwazi ukuthi zithenge lawo ma-PPE noma besingachazelwa ukuthi kuyini, kodwa ke siyesatshelwa ukuthi kuzimfanelo okufuze izikolo zonke zibe lakho ukuze zikwazi ukulandelana lemithetho ye-WHO.
Ilunga leZimbabwe Educators Union umnumzana Thembelani Dube uchaze ukuba uhulumende uvele ehlala edinga inani labafundi lababalisi abayabe bethe izikolo zivulwa beza esikolo akusiphoso.
Minyaka yonke nenxa yezikolo zivula uhulumende uyayidinga inani labafundi abathe bawuya esikolo, lelo nani kumele lihambe liveze ubulili. Siyakwazi ukuthi lo nyaka-ke besingathi kuleli temu abafundi bathe bevula ababalisi bedonsa izinyawo ngenxa yokuthi bakhala ngeholo labo elincane. Inani lelo lalo bekumele lithunyelwe emahhofisini amakhulu kahulumende, esingathi thina kuqalisa kube ngunye umphathi isikolo oqoqa lawo mabizo wadlulisele phambili ku-DSI, u-DSI esewadlulisa ku-PD, u-PD abesewadlulisa ku-PMC.
Umqondisi wezikolo kugatsha lwezemfundo kobulawayo unkosikazi Olika Khaira uthe ebuzwa ngokuvulwa kwezikolo kanye nenani lobulili wacela ukuba yonke imibuzo iyebuzwa umabhalane omkhulu walolugatsha u-permanent secretary. Izikolo zivuliwe namhlanje kodwa bambalwa ababalisi abenelise ukuphindela emsebenzini okuyisibonelo sokuthi balandele isinqumo esaziswe ngabenhlanganiso ezimela amalungelo abo ezigoqela ozinta i-atus lezinye sokukhalala umsebenzi lapho izikolo zivulwa. Ababalisi bakhala ngokuthi bafuna ukutholiswa iholo elingcono njalo ngedola lemelika kanye lokutholiswa impahla yokuzivikela bona labafundi ekubambeni umkhuhlane owe-COVID-19. Uhulumende uphinde wathi ubeke eceleni imali yokuthenga imithi yokulondoloza ukuhlanzeka ezikolo yama-sanitizers kanye lempahla yokuzivikela egoqela ama-mask njengalokho akwenza lapho kulotshwa imihloliso yaphakathi komnyaka ekaNhlangula. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abatsha ababekubandla le-MDCT ngomnyaka ka-2014 lingakadabuki phakathi lamhlanje bamanyane bahluthuna isigodlo salelo bandla ese-Morgan Tsvangirai House eHarare besithi sebefuna kuyiwe emhlanganweni omkhulu o-Extraordinary Congress ohlanganisa inkokheli yamacele wonke agoqela i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozile Zanikupe, le MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Kumangalisa abaningi elizweni jikelele ngikubona intsha ye-MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe le-MDC Alliance ekhokhelwa nguChamisa zivumelana into yinye eyokuthi inkokheli yamacele wonke ihlale phansi ikhulumisane ilungiselele okungabe kwabangela ukufuthelana kwamacele wonke okwabangelwa ukuncizuka kwebandla. Umgcinisihlalo wecele le-MDCT uMorgan Komjilaye ubesemhlanganweni lo ekhuthaza ukuba iqula likaChamisa lelikakhuphe limanyane, kodwa unobhala we-MDCT uMnumzana Douglas Munzura uthe lokho okwenzakala eHarvest House akukho emthethweni esithi bandla lakhe liza kuya emthethwandaba.
It is a question of time. We are going to take our property back and we are going to take it today.
Sikhathi kuphela sizathatha okungokwethu, okungokwethu sizakuthatha. Babuye izolo benza ubudlwangudlwangu besethusela abakade begcine elindayo basebengena emzini wethu.
Sikhulume ze-MDC Alliance umnumzana Magarela Mafa elakhe icele lifake limi libone lapho okuzawela indulo xa kuxaku.
Ngeqiniso lathi siza observer as things unfold sabe sesazi ukuthi sizaliphani.
Omunye owabatsha bengumgcinisihlalo webandla le-MDCT eHarare umnumzana Gorekore uthi sebediniwe ukufuthelana okukhona phakathi kwamacele aleli bandla okubatshiya bona njengabasakhulayo bengasazi ukuthi balandele kuphi.
We are inviting all our leaders to come and accept that they will have a safe.
Sinxusa inkokheli ukuba ibuye ibe lokuhlala lapha ungela kulisana. Sifuna babambane, angisoze ngibahlukumeze, sibabambanise inkokheli.
Bekugcwela amapholisa esigodlweni Service House ezama ukulondoloza ukuthula nokuvikela ukulimala kwabantu. Kulabasha abambalwa ababekwa bebotshiwe besethethwa icala lokungena emahofisini angahliwo abo abacatshangelwa ukuba ngabe-MDC Alliance. Umthethwandaba waphezulu wanquma ukuba isigodlo se-Morgan Tsvangirai House kumele sibezezandleni secele le-MDCT ngemva kokuba icele le-MDC Alliance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lihluthinelwe lesi sigodlo ngomabasa lonyaka lisithi likhulelwe ngoba abelinye icele bancediswe ngabezomvikela bakahulumende okuludaba olulandulwa yibo kuze kube namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuvivinywa emphakathini kwalabo abafuna ukuba ngabahluleli benkantolo ethetha indaba eziphathelane lesisekelo sombuso welizwe i-Constitutional Court kuqalile lamhlanje eHarare, abanye babo besehluleka ukuphendula imibuzo. umahluli omkhulu uJustice Luke Malaba labe Judicial Services Commission yibo ekade bebuza limibuzo. Oqale ukubuzisiswa ngumahluleli weSupreme Court uJustice Chinembiri Punu yena othwaliswe nzima ngumalaba phezu kwamacala awachiya eHigh Court engakayi kuSupreme Court wona aseleminyaka elithumi lanhlanu engakehlulelwa. Kodwa abanye basole umalaba besithi indlela abebuza ngayo uBhunu ibingelanhlonipho njalo ibilokweyisa phakathi. uBhunu ulandelwe nguJustice Paddington Karwe yena obezikhulumela ukuthi imibuzo eminengi iyamphica. Abadinga ukuba ngabahluleli beSupreme Court laba bayisishiyangalombili lanxa nje kulezikhundla ezinhlanu kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukubuzwa kwabo egcekeni kusobala phambi kwabantu kwenza abantu babone ukuthi umbuso usebenza kanjani, amakhoti asebenza njani. Ngakho ke kuyinto enhle esiyibonileyo, yinto vele yenziwa ngamazwe akwazi ukubusa ngendlela efaneleyo. Uyakubona kuSenate yeMelika, uyakubona kuJudicial Services Commission eSouth Africa, uyakubona endaweni ezihlukahlukeneyo. Ngakho ke okuzanywa nguhulumende ukuthi asuse ukuthi amajaji ahlolwe ebandla kuyinto ezathatha khona lokho abantu abakubonileyo bagcine bengakuboni. UPresident esevuka ezifakela umuntu kungazakali ukuthi umthethe ngasizathu bani, uqino okungakanani, uhlakanipho okungakanani, ulolwazi olungakanani. Kanti lokhu kupha abantu ithuba lokuthi babone bazwisise ukuthi ujaji lo jaji ulokuhlakanipha lolwazi olungakanani.
Abanye bathe bebuzwa ukuthi kambe imithethwandaba yelizwe ingaba isetshenziswa ngababusayo yini, njengokutsho kwabanye ikakhulu abe-MDC. Bathe bephendula bona bakulandula bathi akulanto enjalo. Ungathini ngalokho?
Yekhona kakumangalisi ukuthi uzwe ujaji ephikisana lokuthi kule judicial capture ukuthi izinkantolo sezibanjwe qhaka ngohulumende obusayo, sezingaphansi kwakhe, sezisenza intando yakhe, sezilandela lokho akutsho, sezimunya kuye, sezibuza kuye, azisenzi lokho umthetho othi zikwenze. Abantu abangekho eqenjini elibusayo, abangekho kuhulumende, abaphikisayo kubabalela amalungelo abantu, abasavikelwa ngendlela efaneleyo. Akukangaka ukuthi ungamuzwa ujaji ekuvuma lokho, kodwa enhlizweni yakhe uyakwazi ukuthi abantu abaphikisayo i-opposition, abalwela amalungelo abantu, abantu abangekho kuzanu PF, abantu abangabusiyo, amalungelo abo kavikelekanga ngendlela efaneleyo ngaphansi kwalezi zinkantolo.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Umphathi ntambo obona ngokuvikelwa kwelizwe umnumzana Owen Ncube lamhlanje wethe seyibandla leMDC Alliance kanye lamazwe aphetheya icala lokuphehla ukungahlaliseki eZimbabwe ngenjongo yokugenqula uhulumende weZANU PF. UNcube uthe amazwe la asebenzisa lezinye isizalwane zeZimbabwe ukungenisa izikhali elizweni ngaphandle komthetho ukuze baqale impi. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli zindaba eHarare elapho ale khona ukuphendula imibuzo, uNcube uthe ibandla leMDC Alliance liqamba amanga ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo oluntu lokuthunjwa kwabantu ngoba lifuna amazwe aphetheya angenele agenqule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe njalo ibandla leMDC Alliance lisebenza lamalunga eG40 ukubangela ukudonselana kuZANU PF. kodwa uthi abezomvikela baya kubona okwenzakalayo konke njalo uthe bazimisele ukuvikela ilizwe. Abe-MDC Alliance baya kulandula ukuthi bazama ukugenqula uhulumende besithi amalungelo ayephulwa imihla lamalanga. Kulivestock namhlanje sikhangela okwenzakalayo elizweni kwezombusazwe lokuvulwa kwezikolo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMikeobe. Abephephandaba leNew York Times bethule udaba oluphathelane loluhlu lenotho kamongameli Donald Trump weMelika oluveza ukuba uhlawule amakhulu ayisikhombisa lengxenye amadola $750 umthelo wetax kumnyaka ka-2016 lo-2017 njalo engazane ahlawule umthelo phakathi kweminyaka elithumi lethumi lanhlanu edluleyo. Umongameli Donald Trump uyakulandula konke lo. Isigaba seFlorida kwelemelika sibikwa sibe labantu abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1882 abatholakale bele COVID-19 izolo ngesonto osokukhuphule inani labatholakale bele gciwane leli esigabeni lesi sesikunkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 lokhu leli gciwane liqhamuke ekupheleni komnyaka odluleyo. Okumangalisa abaningi ukuthi usibalikhulu waleso sabelo ugovernor Ron DeSantis uthi lesi sigaba sesivulwa okupheleleyo ngolwesihlanu ngoba inani labafunyanywa bele COVID-19 selisehla. Owake waba ngumphathintambo wezobudlelwano bemali lamanye amazwe womhlaba uMokhtar Owane usekhethwe ukuba aphathe isikhundla sokuba yinhloko kahulumende kulelo lizwe okwamanje ngemva kokugenqulwa kombuso obukhona ngabebutho. Amazwe amalunga womanyano wamazwe asemhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika owe-ECOWAS ubikwa usukhangelelwe ukukhipha izijeziso zenotho ebezifakelwe lelo lizwe ngemva kokuhluthuna intambo zombuso kwabebutho mhlaka 18 Ngcwabakazi lonyaka. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMike Bobe.
Abenhlanganiso ezibona ngesimo se-autism eZimbabwe bakhuthaza ukunanzwa kwemisebenzi yokuphathisa abaphila lalesi simo ukuze impilo ibe ngcono emulini bethole usekelo ekuthuthukisweni kwempilo zabo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Autism Organization of Zimbabwe, unkosikazi Helen Denai Ntambara uthi abantu abaphila le-Autism Spectrum Disorder, ASD, babhekana lohlupho lokubandlululwa endaweni eziningi zempilo ezinjengemacaweni, ezikolo lakwezinye. Abaphila nalesi simo kaningi babonwa njengabantu abanengqondo ezingaphelelanga, ikakhulu ebantwaneni lapho esiziveza ngokungahlaliseki, abathi ngesiNgisi i-hyperactivity loba i-hypersensitivity. Ngalezi nsuku khona abantwana abalesi simo bephila nzima lapho iZimbabwe njengamanye wonke amazwe omhlaba iphakathi kokumelana ne-coronavirus. Kumele abantu bonke behambe begqoke ama-mask, kodwa bona abazwisisi ukuthi abaphathisa ngayiphi indlela.
Why am I putting on a mask? They don't understand. Okay, but I don't need my skin to be touched.
Laba ngabantwana abale hypersensitivity bayamangala sibili beqale ukubuza ukuthi kungani kumele begqoke imask kubahlukuluze njalo ngenxa yesimo sabo.
Uqhubeke unkosikazi Mutambara ethi ngenxa yalesi simo baba ngabantu abangafuni lo mzimba wabo, bengafuni umuntu ophazamisayo. Abenhlanganiso ye-Autism Organization of Zimbabwe baluhlelo lokuphathisa abane-autism ukuba baphile impilo engcono ngokubethekelela, ukubafundisa indlela zokuziphatha ngazo, ikakhulu befundisana nabazali babo njalo ukuze bemukelwe nguZulu lapho abahleli khona. Kodwa lolu hlelo lubuyiselwa muva yikusilela kwemali.
Can you imagine? So far, far we don't have funding.
Uyazi ukuthi sikhuluma kanje asila funding, siphathiswa ngama donations. Uhulumende usinikeza i-$400 RTGS kuphela, kodwa kayaneli.
Umanjinela Ian Mutamiri walungisa uhlelo lwebulenjini olunethivu olufundisa ukuba nalokubhala ngolimi lwakho, uthi kalwengezelwele ulwazi lokuphathisa abantwana abanenkinga abangabe belazo empilweni, begcine njalo la ku-autism noma esahlolisisa kulesi simo se-autism. Okwamanje uphathisa kulabo abalezinye inkinga zokufunda okugoqela le dyslexia.
So native was designed.
Indlela le iphathisa abantwana ukubala lokubhala, ihlanganisa amazwi lendlela akhulunywa ngayo. I-sound iyindlela engasetshenziswa ngabantwana bonke.
Ingcwethi zezempila kahle zibona ngalesi simo zithi kuyadingakala ukuba kuqakathekiswe imisebenzi yokuphathisa abane-autism njengokwenzakala enhlelweni zokulwisana lengqulaza, ezenkuthazo kubomama zokumunyisa ibele, ezemvunguzane yesibeletho lezinye. Kunje abantwana abane-autism banenkinga kwezokukhulumisana labanye abantu bekhululekile. Uhulumende ngokwaleke icele uthi uyaphathisa inhlanganiso ezinjengemali loba nje ingenele okwamanje ukuba bechube imisebenzi yabo ngokubalulekileyo. EZimbabwe libikwa lilabantu abafika kunkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 200,000 abale-autism, loba nje sokulesikhathi eside kungakenziwa inhlolisiso yale inombolo. Abenhlanganiso ye-World Health Organization bathi umntwana oyedwa phakathi kwabalikhulu lamajoni ayisithupha 106 emhlabeni jikelele bane-autism. Abanye babo begcina behlangana lendubo ezifana ne-epilepsy lokungahlaliseki engqondweni, i-anxiety le-depression. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Zimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo kaZulu lokutholiswa ulwazi, ele International Day for Universal Access to Information, lona elinanzwa minyaka yonke mhla ka 28 ngompandula. Abenhlanganiso ezibona ngamalungelo entathelizindaba abemisa Zimbabwe bakhuthaze intathelizindaba ukuthi zisebenzise iziqondiso zomthetho omutsha we-Freedom of Information Act. Kubika uMavis Gama.
EZimbabwe lonyaka lolusuku lunanzwa ngesikhathi ilizwe liphakathi kokuguqula imithetho elawula ngezokufinyelela ulwazi oludingakalayo lula, onjengowe Access to Information and Protection of Privacy Act, AIPA, osuthathelwa isikhundla ngowe Freedom of Information Act. Abemisa Zimbabwe bathi kuqakathekile ke ukuzama lomthetho kubonakale ukuba ziyasebenza na indlela ezikiwo zokuyakhalaza lapho umuntu ehluleke ukuthola ulwazi ayabe eludinga oluqakathekileyo njalo lumele lutholiswe uZulu. Isiphathamandla semisa Zimbabwe uMalvin Mukhulu uchasisa ngabakuchoyo lapho besithi intatheli zindaba ziwulinge lomthetho ukubona ukuthi usebenza kanjani.
For example, if an organization fails to give you information, you have to go to the Zimbabwe Media Commission.
So umzekeliso ka City inhlanganiso yehluleka ukutholisa lolo lwazi, kumele uye khalaza kwabe Zimbabwe Media Commission. Lokhu ngokunye okusamile sikwenze ukuza sibone ukuthi iza kuba khona inguquko nami. Ngingathi ngathi bayawulandela ngokwaneleyo lomthetho, kusese masinya ukutsho ukuba uyalandela na loba hachi njengoba kusese mutsha kakhulu.
Provides.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba ezisacathulayo eyeYoung Journalists Zimbabwe, YoJa, uLeopold Mnende uvumelana lalomcabango wabemisa Zimbabwe.
Baqinisile lapho kumele lathi sike sutheste umthetho lo Freedom of Information Act, ngoba esingathona sesikwenza ukuthi lathi sicine sesithi umthetho lo awusebenzi kodwa singawuzamanga. Bebekhuluma besithi akukabi le-journalist elike labuya kibo lathi lidinge i-information layaliso, so asikwazi iyasebenza mina abasebenzi sokufuze lathi kumbe ekusebenzeni kwethu lokhu sibhala even ama investigative stories cele enye information especially kubo mining labo esibona kungani kuyahlupha sicela information sibona ukuthi iministry kumbe uhulumende yasinikayo.
Lo msakazo uzame ukukhulumisana lonobhala wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana phezu kwalolu daba waveza ukuba akekho emsebenzini usesikhathini sakhe sokuphumula. Lonyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Access to Information, Saving Lives, Building Trust, Bringing Hope. Abenhlanganiso ebona ngelungelo lentatheli izindaba eMisa Zimbabwe, Right to Know, Right to Life, Key to Defeating COVID-19 Pandemic. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili ukuvivinywa emphakathini kwalabo abafuna ukuba ngabahluleli beConstitutional Court kuqalile namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungamili nkumo.